VOA Ndebele.
Lepukanja nemthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 25 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ezinye isitolo zeHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu ukubandla. Sonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Umphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi imali esithenga ezitolo lidola leZimbabwe kuphela lona elihlanganisela ibhondi lama-RTGS. Inyathelo leli linconywe ngabanye kodwa abanye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bayalisola besithi kalisoze liwulungisise umnotho weZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ubesanda thembisa ukuthi imali yeZimbabwe izaphenduka ngomnyaka ozayo hatshi kathesi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuTsheranga lolu daba.
Umona njengani into esasikhangelele ukuthi izenzakala kodwa angibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sitho ukuthi ama companies akasela enye indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asoze sibone isisindo sisiwa na?
Sizawa sibili kodwa udubo esizabalalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangkhona simi njani ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingavunyelwayo. Abantu njalo baza qhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar ngoba abantu lapha abalathemba ngezimdola ukuthi liyakwanisa ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izimdola lahlela lagcina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzahlangana leZimbabwean dollar leyi ukuthi abantu abakabi lethemba lendlela lezi ubaba uNcube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zesithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika, lokhu kusokuzaphathisa ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe le production, kumele i-industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho uke wakutsho ngaphambilini through abaphathintambo abathiyeneyo. So angibona ukuthi ubaba uNcube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola, kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangkhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama-US dollars ngani uzama ukuziprotekta yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama-US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwetheswa kweziphathamandla zezanu-PF amacala enkohlakalo yintsha yandla sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kwezanu-PF. Abasakhulayo laba baqambe iziphathamandla zabo ezibalisa umnumzila zobuhuquluzi. Bathe njalo kabaseyi kuvumela ababili laba ukuthi baqhubeke besiza emahofisini ezanu-PF lapho abasebenza khona. Bathe nxa usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika emsulwa kumele achasise ukuthi kungani imisebenzi ye-corruption ibisenzeka kwezemali engenzi lutho. Abanye abetheswa amacala enkohlakalo abaqanjwe ngabasakhulayo laba bagoqela umnumzana Wicknell Chivayo, uTafazwa Musarara owenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, kanye lonkosazana Henrietta Rushwaya owe-Zimbabwe Miners Federation. URushwaya ubikwa ethembise ukumangalela abasakhulayo laba emthethwandaba esithi bamhlambazile. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Angliston Spanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha bezanu-PF and sikholwa ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona ukuthi yena uhulumende le umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe, kumbe i-anti-corruption commission le crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe. Njalo sifuna ukubona ukuthi bona aba baqanjiweyo bakhona bazaresigna yini, ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade vele besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifake ezitridini beqhatshwa siphatheleni sibesebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthe imali. Kodwa-ke esikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi i-anti-corruption commission izabalandelela yini babophe, nokuthi yena umongameli laye uzathini, uzabagcina yini bengamaminista kubuza abaxoti.
Ye, kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakala ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla lezanu-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption?
Sifuna ukubona yikho-ke esikuthi thina yilithi must test kaMnangagwa ukuthi sibone ukuthi u-serious yini ngokulungisa ilizwe. Singabona ebabopha ebagumba abaxotha imisebenzi vele sizavuka, yikho kuzanika itota i-confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza. Kodwa okathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane. Sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini, kumbe njalo labo bantu bazaqotha imisebenzi. Ngabe ngasaqothanga imisebenzi kuzavusa umsindo, ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe. Thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise, impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa-ke zonke zingaqothwanga laba amasela njalo bangaqothanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende kaMnangagwa.
Kodwa-ke akusoze ufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoto?
Ubufakazi kudala babakhona. Iripoti ka-auditor consultant auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma ama-report ka-auditor general ahlale khuluma ngokuthi yena kule mali kule moto ezatshontshwayo yinto eku-public domain, yizo izinto abantu vele ekuvele ku-public domain kusaziwa. So ubufakazi bukhona, iripoti eka Auditor General yavele yakhuluma ukuthi kule mali ezacatshayo uDoram Gumpo kule mali abangasi accountelanga. So kakusetshenziswe na leyo report eka Auditor General ubukhona vele ubufakazi.
Kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu yabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe. Asibonanga lo yedwa owabotshwayo ngodaba lolu.
Mina kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khathesi uzayenza yini futhi wathatha iminyathelo njengoba khathesi intsha yezanu P_F siyiyo ekhayinhle kuhamba phambili ukuthi yena akakuqhutshi sebeqamba abantu. So kuqala wazikhulumela yedwa engela pressure. Khathesi ngicabanga ukuthi uzabe le pressure ngoba izuthi lidiye futhi esimfaka i-pressure. So sibona ngani uzaba ne-pressure yokuthi bekubotshwa omanguja. Vele savela samusa sola ukuthi uvele umrenewele kwi-contract umanguja. Sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involved ekugangeni.
Umnumzana Anglis Tony Spanda uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithe kulezigebengu ebezihlomile ezingenele owesilisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu zamthathela imali efika unkulungwane ezingamashumi amathathu $30,000 le moto yohlobo lwe-Nissan kanye lombhobho. Izimlife.com yona ithe kulesizalwane sakwele Lebanon esesimangalele unkosikazi Grace Mgabe enkantolo sisithi kumele asihlawule imali engena phose ku-$4 million ngokusihlambaza kanye lokusihluthunela indlu yaso eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina nguRafael Ncube. Awami umbono bakithi ukuthi into ezanywa yi-Ministry of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi, vele sayehluleka ukubamba imali kusukisela ngo-1980. Idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar. Kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi, lingasakwanisi ukusetshenziswa. Sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali, sabhala i-Barrier's Check yaba yiyo esebenzayo. Yazi yagcina isisesulwa abanye o-zero, ingasasebenzi. Sesihamba sithwele imali ngamachanga nebhegi, sikhweza phezulu kwamabhasi. Kathesi siphiwe i-United States dollar, sehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation laze lacatsha laphela dusa aze sabugcina sesiprint i-bond. Ibhondi lalo liyehlulekile, vele liyehluleka namanje. Lanxa ukukhuluma nge-value yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduswa into okuthiwa yi-RTGS, layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo. Vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eseyasehlulayo kudala. Vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphi indlela, akulanto abayenzayo la. Hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months, uzabona ukuthi into leyo kayisebenzi. Labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu, besiluzisa izinto esilazo esikade sasisebenza. They are desperate these people, abaselanto abakwanisa ukuyenza. Sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka lokhu. Yona ivele isizilumile, inyoka ingaziluma ivele ngaziyibhanditshi izakufa kuphela, because the body is poisoned. Lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
Njengoba sebethe khona imali yama-RTGS lamabhondi noti lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki, ngoba singahambe kubo ama-agenti siyithole imali yakhona. ukuze kuna sethinga lathi ngcono ngoba ukuthi kade sihamba kuma agent akona sidinga imali leyo siyabe siyiswela abaprintike ibe iningi nama-$10 ama-$20 ama-$50 itholakale akunde kusithenga ngamafoni kokuphela kodwa ngibona ukuthi vele sizaphutha sizavela futhi ku-2008 ngumbono wami ujabula ntuwe shiruku.
Cho ngithi ngalokho ozokhulunywe uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali lezamanye amazwe ezinjabo rand pula US dollar kuyibugebengu babo ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla njalo irandi selikudimandi kakhulu njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka beseSouth Africa babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka kumanje ilizwe lilendlala ezikolo kuyahlutsheka abantu abakwazi lokubhadalela abantu abantwana ischool fees sebethi bona akusebenzi ibhondi manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa uzobuya uzowoda ngane eSouth Africa ngoba irandi lingasavunyeki lisebenze eZimbabwe and into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi bazoyibisela yona liyana indaba yokuthi uthola ukuthi ibhondi kwezinye indawo irandi kwezinye indawo balifuni bathi ibhondi yimali besenzela osiphatheleni ngoba osiphatheleni labo ngabe government vele ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha igovernment engcolileyo yona baqale manje ukulutha lona irandi ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona pha eZimbabwe iphethe amarandi baliwisa irandi bakunika amabhondi besazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo bona abe igovernment yaletshontshayo vele waganga lobaba lomnankagoro kangekabi nje ungcolile nje.
Kubasakazi nabalaleli bakithi hayi isikhalo shiwa ngesemali leyi esayiphiwayo lokuthiwa ibhondi leleyi esebenza ama-RTF bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhliziyweni zifuyo okugoqela inkomo ombuzi siyaphezu ngabe zithengwa ngama-US oro iran ngoba uyathengisa inkomo yakho uyothi susiyadinga esitolo uzobe fika besithi lakhoukuthi uthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela kobo-South Africa Botswana umuntu lo uyabe ethenge nge-use so lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo njengoba kati aliphumi ngale komngcwele kuyabe ufuze woda phela kaliphumi ngale komngcwele sho kasinanzeleleni linelipatha ngezabantu likhangele lingakhulumi ukuthi into izalunga likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo kule one into elokho ngiyikhangela ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu bokhangela ama-prize abantu bangikhona basebenzela ngaphi sicela nje ukuthi like likhuluma ukuthi abantu labo basebenzela ngaphi sebebambe abantu abangaki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungene kulanga lesihlanu izolo ukutshengisela kukazulu wele Georgia yena othi uhulumende kumele enze ukhetho lwesiphangiphangi njalo aguqule indlela abusa ngayo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika soluqatshe owake waduma kakhulu emdlalweni webasketball eMelika uDikembe Mutombo ukuthi aphathise ekulwisaneni lomkhuhlane we-ebola e-DRC okulilizwe lakhe lomdabu. Uhlandla lendaba ezihamba phambili kwelemelika namuhla sikhangela udaba lokubotshwa komunye owesilisa ovela eZimbabwe umnumzana Tapiwa Musonza yena otshaywe ngamapolisa eWashington DC ngomgqibelo esithi ubezama ukulwisana lawo. Umusonza ubikwa engenele kudaba lokubotshwa kwabanye abasakhulayo ngamapolisa angabantu abamhlophe ezama ukuwachasisela ukuthi abasakhulayo laba bebemsulwa. Lokho kwacunula amapolisa la aseqala ukumhlukuluza amthela izankosi lomlilo kagetsi emzimbeni. Umusonza yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili la sishiya kalolunye uqede amalanga amabili esesitokisini kodwa ukhululwe izolo ngemva kokubana abatshutshisi beyalile ukumethesa icala. Udaba lolu lucunule uZulu waseMelika ikakhulu abantu abamnyama njalo lugcwele emisakazweni lemaphephandabeni. Izizalwane zeZimbabwe sihlala eMelika lazo zicunukile. Ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe yinto nje ehlala isenzeka eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Okwakuqala ngifuna ukuthi ngiyajabula ukuze ukuthi umfana uMsonza was released by amaphoyisa and ama charges have been dropped against him. I-relationship ngapha eMelika between amaphoyisa amakhiwa and abantu amnyama is very complicated because of i-history ekhona lapha eMelika going back to slavery or Jim Crow segregation. It's always been a history of confrontation and amaphoyisa have always been seen is at the forefront of implementing some of ama policy law against abantu abamnyama. So I think this incident is yet another reminder of how much work still needs to be done between both sides lapha eMelika.
Amapolisa angamakhiwa kanti kungani engafundi ukundaba zokuhlukuluza abantu abamnyama osokuyinsaka vukela khona pa eMelika.
Ngiyacabanga ukuthi ama-reasons akhona maningi but primarily ngathi i-problem ekhona is racism. Okuningi abantu abaqhatshwayo emapoliseni khonapho are not abantu abababiza besithi blue collar. Is not abantu abafundileyo kakhulu abanye bangkhona. So labo balama-prejudice abo where they come from. So ngathi racism leyi is one of the big problems underlying i-behavior yakhona. And kathesi ngihulumende ekhona ekamumzana Trump, i-racism lay and the prejudice against abantu, not just abantu amnyama, but ama-Latin American akhona lapha labo, it is heightened under umumzana Trump lapha eMelika.
Njengomzali nxa ulakho ukukhulisela abantu bakho kuleli lizwe uzwa njani nxa ubona izinto ezinje zisenzakala ebantwini abamnyama?
Ngizubuhlungu mina ngilomntwana umkazana but it doesn't matter ukuthi umkazana umfana. Ngizwa ngisesaba sibili ukuthi nxa sekhula we know abantwana ama-teenagers and so on nxa bezihambela they can easily be profiled. Kwenzakala even to thina ama-parents we get profiled. So what more abantwana bethu? So sisesaba we feel we have to educate them extra and asifuni ukuphila njalo like we are second class citizens where we have to tell abantu bethu to be extra cautious which other people in the society abayenzi njalo kubantwana babo bayazihambela nje. So you feel as umuntu ukuthi it's unfair, but again, nxa ufuna umntwana wakho to be safe, you have no choice but ukumfundisa. Nxa uhamba esitratini uziphathe kanjani if you want to come home safe ntambama.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD eHoward University.
Thank you.
ugqibeze kuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leCameroon lizabhuqana leleGuinea-Bissau ukuthi eleGhana linqikilane leleBenin. EleZimbabwe lona lizadibana leleUganda kusasa. Izolo i-Ivory Coast inqobele South Africa nge-1-0. Tunisia le-Angola zibe ngutshikilo bhanqa 1-1, kwathi iMali yabhaxabula iMauritania nge-4-1.
Laphuma labe lihlilanga lemvelo yonke yayibukeka inhle, abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nti nti kwaze kwamnandi. Bathini? Hawu, bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama, ufoka nyongolo, ufoka mcabuko, umafukufuku. Bathini? Umkali wesiziba ngubani na? Inkunzi emnyama, inkunzi emnyama, inkunzi emnyama, ufoka mcabuko, ebhonga emabhajini kwakhalisitha. Inkunzi emnyama.
Balivuka njani kundawana zomhlaba lapho lingaba likhona kumagumbi omane. Siyalubonga uxhaso lwenu abalaleleyo nababukeleyo kuFacebook. Aaron Dube kuFacebook lapho twena livuka njani Nkomo, hayi sivukile Mthembo, thandazani moyo. Lawo yabuyatsho uthi nkubhekile Nkomo, lami kubhekile khona pha kuFacebook. Ngobani lungelo Nkomo? Nawo twena mavuko emcabuko kunjani Nkomo? Musa Mazibuko twena baba Nkomo livuka njani? Ngapho ngicela ungivukisele abakomathema enkaye lamatitsha egonye primary labantwana bonke kulesiya sikolo, ngilethemba balalele Mazibuko. Lawrence Thabo Ndlovu wena uthi livuka njani mfokankomo? Sengiphethwe kabi, angazi noma yifoni yami okungapho. Ngakimi kuvele kwaqumeka ivolume izanu PF ayisakwazi ukuthi uba kazaphelelanga umbiko wakhe lapha uNdlovu. Kodwa Ndlovu mbona ifoni ngekho, abanye abalaleli bathi hayi wena balalele ivolume ikahle. Njengomusa Mazibuko lapho Ndlovu utsho ifoni yakho, ifoni yakho ngapha kimi konke kuhamba kahle. Blessings Nqonkomo mfowethu, siyakubona usibukele, siyabonga. Clemens Mzola Dunga, siqhubekeni siyibambe kanjalo.
Oya, bokoko bethu. Nada nakama nasiyela ishupho ezweni.
Sisiphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla ezithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zezanupf amacala enkohlakalo yintsha lelibandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngowafast 7. Mina lani asidibaneni kusasa ngowafast 6. Olivalelisayo Mntungamili Nkomo. Itshone kuwe.